kubonisa ukuthi usezinikele ukuthi kungaba lobudlelwano obuhle phakathi kweZimbabwe leBrithani. Kodwa ke njalo uyananzelela ukuthi ngeke kube ubudlelwane obusuka kuhambe nje kungazange kwalungisiswa lokho okunye kwakonakele emuva lokonakala khathesi. Usathanda njalo ukuthi kakulungisiswe indaba zamalungelo abantu. Kodwa njalo siyananzelela ukuthi iBrithani phela siphumile ku-European Union sidinga amazwe ayingaba lobudlelwane bayo kakhulu laya engaphansi kwayo phambilini. Ngakho ke singayekethisa kancane kwezamalungelo ukuze kulunge kwezomnotho kulungele layo njengeBrithani.
Amanye amazwe angentshonalanga alubana iBrithani ithe yakhangela eceleni yadlelana kuhle leZimbabwe. Singabona amanye amazwe yini afana laboMelika lawo aku-EU elandela unyawo lweBrithani.
Yebo, ku-EU bangaphangisa ukulandela unyawo lweBrithani ngokuba vele ungakhangela amazwe lawa ayesibusa kudala lokhe kulandelwa yona liyana nhlelo lokuthi ngubani wayephethe. Nxa kule nkinga ye-Ivory Coast kumbe emali kumbe kwe-Niger kukhangelelwa kuFrance ukuthi isho ukuthi kuyadlelwana kumbe kakudlelwane. Nxa kule nkinga e-South America kukhangelelwa kuSpain ukuthi isho, eMozambique, e-Angola kukhangelelwa kuPortugal ukuthi isho. Basalandela khona lokhuyana ukuthi ubani uyasela ukuthi kuhanjwe njani. Ngakho-ke iNgilandi ngazithi yona hayi kasindlelanini kahle leZimbabwe kubala kukuthi bakulandele. Kodwa ungaya eMelika kuzathatha isikhathi ukuthi kube le mkhuba liyana ngokuba ithanda ukuthi i-foreign policy yayo ihluke kancane kule yase-Europe, izenzele yona okwayo ekuthandayo. Bangangaphangisi ukuthi basibabe lobudlelwano obuhle leZimbabwe.
UMnangagwa ungathi ukhanya ezimisele yini ukulungisisa ubudlelwano lamazwe lawo?
Umsebenzi wakho umncane kakhulu, ulula kakhulu ngokuba ulandela umuntu obemubi kakhulu emhlabeni obehlambalaza amazwe angaya ku-United Nations aye ku-AU aye ku-SADC alande nje ukuyahlambalaza amazwe ngisho uMgabe. Ngakho-ke amazwe amaningi abemeasure emlinganisa emkala bekhangele uMgabe. Angaguqula nje kancane izinto bamthatha ukuthi ungumuntu omuhle lanxa engenzanga izinto ezibanzi eziningi ezilungileyo.